Iningi labalwa impi enkululeko lithi uMnangagwa akabe umuntu oloqotho enze nje ukutsho kwakhe engena esikhundleni. Omunye wabalwa impi uMnumzana Isaac Mabuka okhokhokela njalo ibandla leZaphu uthi kakulandelwe isisekelo sombuso welizwe.
Into esayilwelayo ukuthi iconstitution ilandelwe. Njalo yena uMnangagwa ngokwakhe uthi uyalandela iconstitution. Asikwazi laba abanye abantu bamjojozela ukuthi atshintshe i-constitution, kodwa yena ngokwakho ngokwakho umlomo kakatsho ukuthi kona ufuna ukutshintsha i-constitution. So sibona ukuthi kona enxe uzabatshiya endleleni.
Amazwi kaMabuka agcizelwa ngumnumzana Gabon Nyembezi othi uMnangagwa akathile omunye isikhundla sikamongameli.
Ilizwe lethu lapha lile-constitution iyona ithini? Ithi two terms, ngiyabona nxa ngaphambanisa. Angazi ukuthi singabe sitshintshile. Mina ngikhalela i-two terms. I-relay sigijima sinikana isikhundla ukuthi siyefika sonke. Uyabe seyeqa umthetho la.
Kodwa umnumzana Gezani Sibanda uthi iviyo lakhe leZipra lelezandla amanyana ngaphansi kwebandla leZANU PF ngakho ke bathi uMnangagwa angaphumi esikhundleni.
IZANU PF yabantu beZimbabwe bafisa ukuthi aqhubekele phambili ayeqede umsebenzi awushiyileyo kusiyadla ku-2030. Thina abeZipra sesaba yi-1. Zipra Zandla ithi 1. Sifisa ukuthi kube njengakhona lokhu okufiswa yi-ZANU PF, okufiswa ngabantu. Nxa ama-opposition party bebona ukuthi i-ruling party yenza something okuqondileyo, labo kabalweli ukuthi babuse, kodwa balweli ukuthi kwenziwe okuqondileyo.
Owesifazana owayesempini odume igama lakhe elithi kunzima ekhaya, uNkosikazi Happiness Sibanda uthi uMnangagwa akaqhubele phambili ngoba waletha intuthuko.
Ngithi kaqhubeke ngoba ungakhangela phela i-development aseyenzile. Ngisasalelwe yinkanye, ngisalelwe yi-falls, i-road, ngisalelwe ngale etsholotsho. Yikho phela sithi kaqhubeke aqedise uhlelo lwakhe aseluqalisile ngoba eminye imigwaqo seyiqalisile. Angaqedisa naleyo 2030 unyawo oseduze kakhulu. Mina ngithi hayi, sithi qhubeka thina ngapha ema-north amaoveti oye.
Umnumzana Mavuthuzo Shaba uthi akwenziwe intando kaZulu abantu nxa bengavumelani.
Nxa abantu bebona ukuthi kuqakathekile ukuthi aye phambili kumbe angaye phambili, bona yibo abakufunayo. Bale njongo lakho. Kwesinye isikhathi uyalandele enye into, usapote kumbe ungasapoti into kade abantu bayikhangela njengento bona bayibone right. Bona nxa bembone right ukuthi adlulele phambili, but bayakwazi, bayahlala phansi laye, abavumeli, abatsheli, abathembisi. But that is funa ukuthi into yakhona abakuthenjiswa nayo ibe clear, ibonakale kuye wonke umuntu.
Ingcwethu ehlaziya zombusazwe izimele umnumzana Angelston Sokhulu uthi uMnangagwa angayengwanga abalandeli bakhe abancenga ukuthandwa lokhu abakwenza kubuye uRobert Mgabe owaginqula libutho.
Mina ngicabanga ukuthi abantu abaphakathi kwebandla leZANU PF iningi labo abadinga ukuthi babonakale kumbe kuthiwe bayathandwa kumbe babonakala ngazani ba progressive, yibo abaqhuba lo mkhalo lokhankaso oluphambene lesisekelo sombuso welizwe. Kodwa ke kulilungelo labo ukuthi bayenze lo khankaso. Esithemba ukuthi nxa sokuyiwa ku-referendum abantu beZimbabwe bazayenza isinqumo esiqondileyo, ngeke phela sibe silokhu sihlala sigambela i-constitution.
Abanye abawucelele bandla le-CCC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Welshman Ncube basekela imizamo yokuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubele esembusweni. Kodwa kulabanye njalo abakubandla leli abakuphikisayo lokho. Imele Studio 7, ikamela mwezi ya Jesus Banda.